batheka kuyela phana babuya bafika bafaka izo zabo njengalani zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sikaningi lapha esizene endaweni le nxa senza into ezinje. So njalo labantu abethu abasebenzi khonapho thina liyabuya livela khona leharare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi asisemasela khonaphoesilawo maningi kakhulu aziwa yikhonapho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha ekubulawayo.
Ubufakazi libuthole ngaphi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni?
Lokhu sikubone ngokuthi babuye nemota, babuya bafika babachiya ebhekeni lapha kade besebenzela khona. Baqeda lapho abafana labana bathe sokuntambama basibe kuswela lapho abazahlala khona, basibe lichaza ukuthi bona bangobani, ukuthi bavela ngaphi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala. Abanye abantu basebe bancedisa abadinge indawo yokuhlala, bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona, bahlala ndawonye khonapho bechazile ukuthi bona bavela eHarare bonke. Umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibili ukukhiphisani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinik. Umsebenzi okungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utshani asuka dade ibhasi esuka khonale akuke azofika khona lapho eduzane ukuthi abantwana abashona bethova amakhaya khonapho kade kulabantu abaningi kade bethinga bonapho izakhamuzi zona lezezinye.
Libaqondile lakhuluma labo lokhu bekhona besebenza?
Libaqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibizelo omkhulu wabo ukuthi abuyazesela ukuthi kathi abantu laba babuyenzani lapha. Bona basebesima ngaleso khathi basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokho endlini maphana baso kuthiwa abantu basike kuyasikhanda nje bakhanya bona kade njengabantu besibafuna ukuzonithatha. So abantu bakhanya bevikela bayala labantu khaya lo kade ukhuluma iqiniso lokuthi nazo ukuthi thina singasebenzi basimele abadala bekhulumele thina abadala besisebenzi bona ngokwabo yena bafike wathi kababuyele. So asikwazi ukuthi isigabe sizahamba njani nokhansela ukhidile yena sekhanya evumelana labo ukuthi izakhamizi zirong ukuthi zathi njengoba labo babuyile bazodinga impilo yabo. So yena ukuthi abakhiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenzi yena uzathi next trip uzabona ukuthi zayenza njani ukuthi yena ngiyokhathala yena ngiyokudinga abantu bekuthi bokusebenza. Phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele abantwana kule yinye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale. So layo ngeyinye futhi ehluphayo ngoba lapho futhi bathatha abantu bakhonale sase sifika khona siyabuza ukuthi awumadoda kuzodingela abantu abethu umsebenzi. Udade wasenathi wakhuluma wathi andinzi angangizwa ukuthi